Okay, engingakutsho njengabantu ukuthi uma asiwelelani nokukhwezwa kwama-rate, i-party position yethu ilingeke ukuthi nga ama-rate ekhweza kumele akhweze nge-100%, hathi i-716%, egoqela i-300% ngonyaka ka-2019, 416% eyomnyaka ka-2020. Lokho asiwelelani lakho. Njalo akukho ku-party caucus.
Manje kungaba kuhambe njani ukuthi kuvunyelwane ukukhwezwa lokhu esizwa kuthiwa bakhona ama-councillors abakuvumileyo?
Ngibona ngani lokhu kubangelwa yikuthi bakhona abangazange attende bebuye emhlanganweni we-caucus owama-council, ngoba phela kungakaphasiswa uludo ama-councillor ayahlangana bexoxe bevumelane ukuthi ama-rate ayakuba yimalini. Njalo ukuhlangana lokho kumele kuvunyelwane izinto ezihambelana lenhlelo zephathi esithi thina yi-party policy, ngoba phela ibandla lethu umama walo yi-ZCTU. So yonke into esimele esiyenzayo imele iwelelane ngokunanzelela, futhi imele inanzelele ukuthi abantu bayadikela. So sibona ukuthi i-716% le ibethwa yibuchapha babanye abakhona phakathi kwama-councillor. So sizazama ukuthi sicubungule ozatholakala engahambelani le-party caucus iyakuba lesigezi.
Ngezinye indlela uyatsho wena ukubana kulokungezwani phakathi kwamanye ama-councillors lebandla?
Ngingazi ukungezani, kodwa mbona ukuthi abantu beyekele ukubuya emhlanganweni oqakathekileyo bese behamba ekhansilini befaka ama-rate afika 716%. Umumo wethu unjengalo okhona lo umumo lo okamnangago ukuthi i-fuel iyakhwela every week. Ngibona ukuthi lowo muntu ngumuntu ofisa ukuthi iphathi idilike. Lowo muntu kaso muntu ofuna kwakhe. Ama-councillor la angazange abuye yiwo akade thuthisa le indaba. Ama-councillor abuye emhlanganeni owe-caucus ophume lesinqumo sokuthi ama-rate abe yi-100%, yiwo ahambe ayofaka isinqumo se-caucus. Njalo bewelelana labanye abangasobe bandla, phela abanye abangasobe bandla bakwenzela ukuthi bebone i-MDC idilika. Lokho asiwelelani lakho mfowethu.